Ekhuluma emhlanganweni wokuhlolisisa ukuzimisela kwengatsha zikahulumende ekulwisaneni lalo mkhuhlane, umphathintambo wezenzakala ezansi emandebeleni umnumzana Bed Nkoncube ukhuthaze ugatsha lwe-social welfare ukuthi lwabele uzulu ukudla okulohlonzi kungela ukubandlulula. Uncube uthi uke wavakatshela kuwa-20 Kwanda South lapho izakhamizi ebezikhala ngokuthi amabele eziwaholayo awonakele.
Besithi yena ukudla abakunikwayo injani amabele abolile, so-ke besicela likukorrekthe khona lokho masinyana. Bebekhala ngokubana amabele anjani awonakile. Kasinikenini wonke umuntu as government, asikhethi muntu ngabe uyi-ZANU-PF ngabe i-MDC.
Ekhuluma emhlanganweni ofanayo unkosazana Sithandazile Bhebhe osebenza kugatsha lwe-social welfare uthi bazamile ukuthi kwengezwe ukudla okuphiwa abantu kusukela nyakenye kodwa kwehlula.
We did request for 615.3 metric tons which is around 13,026,000 engade sicela ukuthi zi-edelwe on the 9,000 le esiyifidayo so that we get to around 22,000 households. Sikhangele ukuthi i-situation that we are in, especially sikhangele indaba ze-COVID-19, abantu abaningi they've become vulnerable.
Amazwi akhasekelwe ngumnumzana Thulani Moyo, yena osebenza ofisini kasikomichi.
Siyakwamukela ukudla kuyabuya loba nje tshengisela ukubana kakuswaneli kungani kulutshwana. Impuku ayisabuyi ngendlela esisuthisayo, ikakhulu ama-suppliers ethu aselesikhathi engasiphi impuku ngeyi ngumkoko lozaphalaza.
Unkosazana Sazini Ndlovu isakhamuzi eNyandeni eGwanda North uthi bahlaselwe indlala embi kakhulu ngoba bengavunanga kuhle emasimini.
Siphila ngokuthola amacimbi, thina senelisa ukugola amacimbi abengenelisanga, hhayi kunzima. Sikhangelele futhi lasenhleleni eziholisayo, ziholisa abantu abadala i-social welfare, hhayi thina abatsha, hhayi kulobuzima siphila ngamacimbi. Sibe sithintanisa yethukela ngempuphu kwindlela esiphila ngayo.
Umnumzana Dennis Moyo uthi ukuqonga kwentengo yempahla ezitolo mahlayana ikakhulu intengo yempuphu kulakho ukudala indlala.
Ananzela le ndaba yale corona le engenileyo emashopu ama-prizes izinto sebekhweza santando, akusela control ye-prizes. Nxa unganakana umuntu ongasebenziyo ezathenga impuphu i-10 kg nge-$250 and umuntu wakhona engela access ukuthi ahambe phandle ayedinga imali. Ebantwini especially abaswelayo hayi kunzima kakhulu wokuthi enxa sesikhangelela ukuthi lezi dumo sezingaba khona.
Ukansila weNyandeni umnumzana Adam Bhebhe uthi ukuqhamuka kwegciwane le-coronavirus kumise ukusungulwa kwenhlelo zokulima ngokuthelezela esigabeni sakhe.
Kusiphazamisile sibili ngoba abantu abaningi ama-project asukama. Izingadi kade silezingadi ezingu-6 ezifanele ukuthelwa nge-drip irrigation kusuke kwama.
Ugatsha lukahulumente olubona ngokunakekelwa kukazulu olwe-social welfare luthi phakathi kwemizi efika phose 29,754 imizi ethola ukudla engaphansi kwenkulungwane ezilijumi 9,645 esiqintini seGwanda osekujiyiningi libhekane lendlala ikakhulu ngalesi sikhathi soqhamuke umkhuhlane we-COVID-19. Okwamanje bayizigidi eziphose zingene kweziyisitshiyagalombili abadinga usizo lokudla kuleli ngenxa yendlala edalwe ukungani kuhle kwezulu eminyakeni edlulileyo. Kusenjalo kolunye udaba osoluthe izakhamizi emathiya ematshetsheni ziyimadolonzima imuli yakwesiphanda ikhala ezimathonsi ngemva kokubhutshelwa ngukhulu labazukulu bakhe ababili ukucatshangelwa ukuba bangabe befakelwe itshefu ekudleni. Sixoxele ukhansila wematshetsheni umnumzana Stanford Kala othe bathithibele ngalezi sehlakalo.
Ukoviki zonke kubhubhe abantwana ababili laye uviki zonke wasebhubha izolo kodwa ukhansela ukuthi umkhuhlane ade osulesikhathi ongasungaba neviki kumbe ezimbili wabaqalisa kukhanya bayaqubuka bayabulaya izisu baqubuke. Abantwana ababhubhileyo omunye kuthiwe kule 8 years omunye uku-ECD njalo kuseselo banye futhi ababili okukhanya basesibhedlela. Sikakubambi kuhle ngoba laba kwezempilakahle besalinde ukuthi mhlawumbe bangacubungula kukhanya ukuthi kuyini sibili kakukaphumi.
abazukulu babekiwe lamhlanje uthi ukhulu yena ukhangelela ukuthi abeke kusasa ababili abasesibhedlela kubikwa besesimweni esibi. Ngimele umsakazi weStudio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngu-Albert Ncube.